petition nje bayifayile ye belandela umthetho lo omusha we constitution ovumelayo ukuthi loba ngubani okade eyi contestant kuma elections akhona xa engafutiseki abe lapho ukuthi ayekhothi yona leyo i-constitutional court isiya-challenger i-results yakhona. So o-MTC benze khonokho. So umthetho uthi wona ngemva kwe-3 days i-petition le isiseviwe ngikhona bezayihambisa le-MTC ezinje sebeyihambisile already bayihambise bayiseve u-president nalo okhethiweyo bayiseve le-VEC bona laba abayibo ababe-organize ama-elections akhona bebabonisa ukuthi bona ba-challenge i-election leyo ngaluphi. And then labana abantu abaseviweyo baba namalanga amathathu xa ngaphambanisi 3 or 5 days khona bangakhumbuli kuhle kodwa babaphiwa insukwana ezithize ezokuthi baphendule basho ukuthi bona baphendula besithini. And then babe sebeseva-ke amaphepha abo nalawo okuphikisa ku-MDCA. And then i-MDCA ingamukela lawo maphepha awokuphikisa bayavunyelwa njalo ngomthetho ukuthi baphinde bafayile amanye futhi okuthiwa ngama-answering papers. They have to answer in affidavit. Konke lokho kwenzakala ngemva kwe 3 days. And then ngelanga lesi-14 ilanga lesi-14 lingakafiki kumele udaba lwakhona lube solusethe down constitutional court lapho-ke oluzaphikiswa nakhona abantu bephikisana ukuthi lokhu kwahamba so labana bephikisa bezithi hayi kwahamba ngalindlela.
Impumela yakhona okho kwenzakalayo kambe kungenzakalani kungaphuma ndani ngamafutshane babasibani?
Well, njengoba bengishilo phambilini ukuthi bona uChamisa bathi bona bafisa ukuthi i-court ithi uChamisa nguye owina ama-elections nxa kuyukuthi kwehlula i-court i-nullify ama-elections lawana imisibiza yamanye ama-elections amalanga ilanga ezimbili zingakadluli. So ikhona lokho okungenzakala kumbe icala lilahlwe akulo okunye okwesi-4 okwesine.
Abantu bakhangelele sibili ukuthi icala lingaphuma ngendlela abayifisa ngayo wena-ke njengegqweda sibili ukubona ngani pho kungaphumani kona?
Well, singazi awuseli ukuthi into enjalo vele amacala nje so kalula asho nto ehlula abantu bangaze bakhangeleke ukuthi kumbe njengoba sesimangele sokusitsho ukuthi hhayi ingxenye ikhothi izavumela lati kuthi ziningi izinto icala lingalashwa nje ngesizathu sona leso kathi sisixuqa nje kathesi esokuthi bayahlulekile ukuseva amaphepha ekhwekhwe lapho kade kumele bayaseve khona lilashwa icala ngenxa yakhonokho. Engxenye kuvele futhi amanye ama-technicalities amaninginingi angavela angayenza ukuthi icala lilashwe lobufakazi futhi bona lobo beyabuye thethelwe ikhothi labo kungenzakala ukuthi ikhothi ithi hayi thina ubufakazi lobe libunikele bulethayo siyabubona yi kodwa thina kabusisuthisi kasiboni ingani loba izinto zealuba kuthiwa ziyenzakala ngendlela lina elitho ngayo kwakuzaba le results eyehlukeneyo. So asiyonto elula kulo msebenzi omkhulu kakhulu.